Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga ke uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngoMvulo mhlaka 26 Mpalakazi 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
In terms of the Constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the Constitution,
namhlanje ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-preliminary delimitation report. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abahlala kweLembotswana benelisile ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu lekhisimusi laloba nje bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. Kodwa ke abosomabhizimusi bamabhasi bebejabula kakhulu ukuthola ukuthuthuka kwebhizimusi. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazi. Namhlanje abekomishion ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission CEC banikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvotwa ole preliminary delimitation report. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje umongameli Mnangagwa ekukhefu lakhe lokuphela komnyaka namhlanje umise kancane ukuphumula kwakhe wamukela ugwalo lwedelimitation. Ugwalo lolu luzaphawula ukuba imingcele izabe iminjani ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2023. Embikweni okhitshwe isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charamba wazise ukuba iPhalamende eZimbabwe kuzamele ihlangane ngemva kwamalanga ayisikhombisa ukuze ihlaziye lolu gwalo. Umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Shikumba uchasise ngokuqakatheka kogwalo lolu.
In terms of the Constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the Constitution, the delimitation period, which we commenced on the 1st of June 2022, will officially end on the 31st of December. We were obliged and required in terms of the Constitution within that period, and at the conclusion of that process,
lokho okukusisekelo sombuso kumele sinikeze umongameli ugwalo lolu. Sesikwenzile lokho. Uhlelo lwe-delimitation olwaqala ngohlangula luyaphela mhlaka 31 Mpalakazi. Kumele umongameli alubale lolu gwalo kumalanga ayisikhombisa.
Ummeli wange-Central edayele ePhalamende uMnumzana Daniel Molokeli ongwebandla ele-Citizens Coalition for Change upha umbono wakhe ngogwalo lolu.
Namhla kwenzakale indaba eqathekileyo masikhangela ukhetho oluzayo kumnyaka ozayo, Harmonized Elections ka-2023. IZimbabwe Electoral Commission iyenelise ukusubmitha i-report to i-Office of the President. Ngingathi uhlelo lolo le-delimitation olwalo nyaka belutshiyene lololinye lokalenziwa kumnyaka eyadlulayo. Maybe okunye okwenze kwaba nomahluko omkhulu ludaba lwe-social media, ukuthi eZimbabwe sekune-social media. So umsebenzi weZimbabwe Electoral Commission uhamba usenza ama-consultation ube more public than ever. Ngingathi bazamile bona abezekhi ukuhamba bebuza ama stakeholders, babizile imhlangano etshiyeneyo, babuyile lewange lapho ngikhona bayenza imhlangano.
Umsekeli womqondisi obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga yena uthi uZulu katshelwanga izekhi ukuba imingcele leyi iminjani.
Abona lapha ukuthi uchairperson owezekhi uJustice Chigumba uhambise i-report eyokuqala kuNangagwa, i-report emayelana nge-delimitation kumbe ukudwetshwa kwakutsha imingcwele yamahodi lama-constituencies. Yebo, sikubonile lokhu ukuthi hhayi izeki ilandele umthetho, kodwa thina sihlezi sikhale ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi amawadi azadazula kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izekhi ama-boundaries wona lawa ahambise njani.
Umnumzana Barack Ncube webandla lezaphu uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla lezaphu asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hayi ukuthi kukhangelwe ukuthi ku-register abantu abangaki ukuvota. Ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo, ngoba sesikhangela abantu abarejistri ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki.
Uqhubeke sithi ukubekwa kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza, ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani lezikhundla eziseparlamende. Izekhi ithi abantu asebabhalisa ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwana yabo ilotshiwe kuhle na kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ingcitshi ezicubungulayo zombusazwe zithi i-delimitation yalonyaka iza kwehlisa inani labameli bezigaba edayela ephalamende, ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland. Abezekhi bathi njalo ekuhleleni kutsha izigaba zama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuqhubeka ebeka imithetho engcindezelayo kwephula amalungelo abantu. Lokhu kungemva kwenyathelo likahulumende lokwethula kugwalondaba lwayo ole-Government Gazette inguquko umthetho owe-Criminal Law Codification Bill. Phansi kwalo mthetho, bonke ababotshwayo, ikakhulu abalombono owehlukile lokahulumende, uyawusebenzisa ukubethesa amacala omvukela, ukuba ngabathengisi lokunye okuningi-ningi okokujezisa nje abantu labo. Abafunyanwe belecala phansi kwalo mthetho bajeziswa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukungavunyelwa ukuvota loba ukuncintisa kukhetho kweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa ikhuluma le-Studio 7 umsekeli kaMphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Kindness Paraza uthi yena akaboni okubi ngalo mthetho. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe abahlala kwele Botswana benelise ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu lekhisimusi laloba bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. lokhu kungemva kokukhitshwa kwemigoqo ebise leminyaka emithathu ibekiwe yokumelana lobhubhane lo-COVID-19 phakathi komnyaka. Intatelezindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukucapha imingcele eminyakeni emibili edlulwe kulukhuni ngenxa yemigoqo eyafakwa ngamazwe atshiyeneyo agoqela eleBotswana kanye leleZimbabwe kuyindlela yokulwisana leya-COVID-19. Kodwa lo nyaka ulandela ukuyethiswa kweziqondiso ze-COVID-19, iinkulungwane zabeZimbabwe ezisebenza kweleBotswana sihambile ekhaya ukuyaba lesihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokhu kulethe injabulo kunenye lekubhizimusi yezimoto ezithwala uZulu, kugoqela umzana Busani Moyena osebenzela enye ibhasi ihamba phakathi kweHebron leHarare.
Aya kubhizi sibile kuqala emhla ka-22 kungani kuyaphithizela lebhoda amakhiwa angikhona, hheyi kunzima kakhulu, but from 23-24 hayi kungani kunganeni. Hayi abantu bahambile bahambile ngendlela emangalisayo. Lekhisimusi ogubhu labokhulu bayajabula kathesi bakururuza sibile ukuthi abajabula nabahambile abantu.
Omunye wakhe umnumzana Welcome Mathara osebenzela erenkini yeHebroni uthi bekuphithizela lonyaka uma uqathaniswa leminyaka emibili edluleyo.
Kuselihle kakhulu abantu khayabajabulekhaya bona abantu abaningi kakhulu more than 1000 people wonke obuningi babo very happy ukuthi kwasibuthikhaayi khayakuthi kakhulu abantu bahamba ngendlela eqondene nebhasi ngamaningi. Ngikumuli kanya sikhulukile kasi. Ngathanda ukuchinchilo wa, eish, abantu uneni babo ukuthola ama COVID test landana into zinene ama passport landana. Ngokwesha ama passport eZimbabwe kabe zikwenza ukuthi ukhale kanje.
Noma nje kulabantu abaningi abalubhekise ekhaya ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha, kulabanye abafana lomzana Godfrey Moyo bona abaphathise ezimnandi kodwa bedlalela ikhisimusi kweleBotswana.
Hayi siphakathi kwe-holiday ley, hayi holiday ley, holiday enkulu kakhulu especially kimi, hayi yi-holiday enithakazelele kakhulu kakhulu ngayo njengokubana khona apha nje elizweni laseBotswana. Hayi kwekhaya nje uthi ngayekhaya manje mbajoni ezinye izinto zemisebenzi nje ezifisa ukuthi ziqashe izitrike.
Abanye njalo abeZimbabwe baphumile elizweni kuyahlaba ikhefu emazweni afana leBotswana leSouth Africa besithi kungcono ukuthi babe ngaphandle kwelizwe ngesikhathi umumo ungamanga kahle ekhaya. Kodwa isikhambi zikhala ngentengo yokuhamba eqongwe kwamagama ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Mathara yena uthi yiso sodwa isikhathi abakubhizimusi lezimoto ezithwala uZulu abangathola khona inzuzo.
Into engizosikala ukuthi wakubhizi so lapho nesakha advantage ngokuthi njengokuthi sikutransport kubhizi mzansi kulesikhathi ukuthi kuyayehla isikhathi ukuthi kuyaqansa ngapetrol ngathi zilana nendlela ngoku ma-expenses amaninginingi nami so sikhala ukukhamba ngendlela yokuthi njengoba nxwayelwaningi anti athi isilo advantageathi zesikhale khonapho esikhona.
Izihambi njalo zidaniswe ukuchitha isikhathi eside emngceleni weRamakgopane leBloemfontein ngenxa yendwendwe zabantu ikakhulu abakade bengena elizweni. ELeBotswana leZimbabwe zivame ukuthi imngcele ingavalwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kuyindlela yokunciphisa isikhathi izihambi bezisichitha emngceleni. Kodwa lo nyaka akuzange kuvike ukuthi kungani umngcele uvulwe akwamahola ajayelekileyo kusukela ngehola lesithupha ekuseni kuvalwa ngelesithumi ntambama. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 yiSavron kweleBotswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umqando otshaze ezigabeni eziningi zeleMelika ngalempela sonto ubangele ingozi zokutshelela kwemigwaqo lokuphuwela kophahla lwezindlu lezakhiwo ebesezisindwa yisnow. Inani lababulewe kule ingozi ngale impela viki yekhisimusi bafike kwabangamashumi amathathu lane 34 ilizwe lonke. Isigaba esitshayo ngolaka ngelanga lekhisimusi ngeseBuffalo eNew York. Kulabantu abahlanu ababuthelwe icala lokudubula lokubulala owesilisa obeleminyaka elishumi lathoba neminye 19 ngelanga kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo emavinkilini aweMall of America asemzini oweBloomington esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Ukukhala kompopho kwethu seyabaningi abakade besaphithizela bethenga okwekhisimusi abagcine sebebaleka besesabela ukuthi kungabe sokuvuke umunye ole ovuke ubhova wadubula esefuna ukudubula umuntu wonke. Ele Democratic Republic of Congo lisungule umkhankaso wokukhuthaza uzulu walelo lizwe ukuthi abhalisele ukuvota ngosuku kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo mhlaka 24 Mpalakazi. Umongameli Felix Tshisekedi ukhangelele ukuncintisa kulolu khetho edinga ukubana abuyele embusweni okwehlandla lesibili. Kuthi-ke ibandla elibusayo kwele Gabon eleGabonese Democratic Party ligqibe umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokeli owe-Congress ngempela sonto esikolweni salelo lizwe iLibreville. Ngisaziso sokuthi umongameli Ali Bongo Ondimba uzancintisa idinga ukubuyela embusweni okwehlandla lesithathu kukhetho oluzakwenziwa ngoNcwabasakazi omnyaka ozayo oka-2023. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe ngalesi sikhathi sesilungiselela ukwamukela umnyaka omutsha ukuze kube lomehluko njalo kube lula ukuba umuntu wonke afinyelele usizo lokwelatshwa ngembadalo ayenelisayo. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzelwa ukuba kudale umumo wokulandela kwezincumo zenhlanganiso yomanyano kwamazwe abensundu we-African Union eze-Sustainable Development Goal 3.8 kutsho lezingqwethi zezempilakahle. Umnumzana Albert Mazula, omgcinihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eyiHarare Residence Trust, uthi inhlelo ezazikhona zikahulumende ngesikhathi leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse kumele zivuselelwe, okunjengalokho okwenziwe nguhulumende ekulwisaneni-ke lo bhubhane lwe-COVID kwisikhatshana esanda kwendlula.
Singakhangela sifananisa lamanye amazwe, i-COVID kayizange ibe ingozi kangako kwele Zimbabwe. Sibe sesikhangela njalo ama-program e-immunization, sibone imikhankaso lemizamo kahulumende bezama ukuhlaba amajekiseni labo okumele ukuthi bahlatshwe lokuthontisela lokho okuthontiselwayo.
Uqhubeke ethi noma kunjalo kuqakathekile ukuba imisebenzi yokuthuthukisa izibhedlela nenhlalakahle yezisebenzi zezempilakahle iqheliswe kungajiywa njalo udubo lokutholiswa kwamanzi.
Amanzi aqakathekile ukuthi abe khona isikhathi sonke ukuze abantu bahlale behlanzekile. Abantu bangahlanzeka nemikhuhlane iba nganeno. Kwesinye isikhathi amanzi ebengatholakali, kwesinye isikhathi abuye engcolile.
Ukuthuthukiswa kwezempilakahle kukhuthaza njalo ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, WHO, ethi kumele uzulu efinyelele ezempilakahle kalula ngendlela engaduliyo phansi kwethiwa Universal Health Coverage. Umnumzana Ambrose Bindi, umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawa Progressive Residents Association, uthi ikhona imisebenzi ekhanyayo lapha nalapha noma singakafiki kusibanga esidingakalayo ngaphansi kwalolu hlelo.
Okuyisifiso sokuthi bonke abantu bafinyelele babesishayeleyo ndlela laba kade bebanjwe yisifutho besilandele kade bethingasa benjalo bavumele baye ekliniki bayekona samahara. Khonokho yokuhle sikunazelele sisukana ngabo hlala kunjalo.
Welekelele ngokuthi ukuze ezempilakahle zibe sesimeni esihle kumele lezibhedlela zithuthukiswe ebizwa ngokuthi yi-Health Infrastructure Rehabilitation.
Sesinazele uhulumende usefakile ibhajethi yomnyaka ozawenza ngapha kubhajethi imali abaningi kwezempilakahle. Esikukhale ukuthi xa kunjalo uhulumende kananzelele ukuthi izibhedlela lezi sikhuluma ngazo zithenge izinto ezizokusebenzisa kube nembhedi eqondileyo.
Udokotela Prosper Chitambara oyingqwethi ecubungula ezentuthuko lomnotho uthi ukuze isiqondiso zokulinganiswa kwamathuba ekufinyelelweni ezempilakahle kumuntu wonke eze-equity in health kumbe i-universal health coverage zifezwe kungadingakala usekelo oluzayo oluvela kusikhwama selizwe okubizwa ngokuthi i-public sector investment, ngoba kungela lizwe elingenelisa ukufinyelela limisebenzi kungela sekelo olunje. Ethi babamba umhlangano we budget review lomphathi intambo wezemali njengengcitshi zomnotho beninikeza imbono yokuthi lokhu kungenziwa njani.
One thing that we've been advocating government to do is to come up with a university health insurance scheme, and the Minister of Finance during the post budget meeting, the Minister of Finance made a commitment that it's an area that they are looking at. So
kuminyaka ilizwe lisanda kuthola uzibuso ohulumende waqhakathekisa kakhulu inhlelo zezempila kahle ezifana le equity in health, le primary health care, lokuqhakathekisa ukuvikelwa kwemikhuhlane etsheneyo, kwehlisa ukulahlekelwa ngemphefumulo immortality rate isuka kusilinganiso sokungamachumi athoba munomunye ekhulwini 90% ngomnyaka ka 1980 sesiya ke kwesiphezulu kwamachumi amahlanu 53% ngomnyaka ka 1988. Uhlelo lokuhlabisa abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane evame ukuhlasela abantwana abaleminyaka ephansi kwemihlanu lalo luthuthukiseke lwaphathisa kakhulu okwamagama lwasuka ke kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25% lwafika kwesingamachumi athoba minambili ekhulwini 80% ngesikhathi esifanayo. Uhulumende wengezelele inani lemali enikezwayo kwezempilakahle kubhajethi yakhe yomnyaka ozayo oka-2023 yafika kumabhiliyoni aphezulu kwangamakhulu ayisikhombisa amadola eZimbabwe, 702 billion Zimbabwe dollars. Inkanti abaphathisayo labo bezangenela lapha lalaphaya ngenhloso yokuthuthukisa ezempilakahle elizweni. Ugatsha lwezempilakahle kukhasi lalo luthi luphakathi kokwakha ama-health post lokulungisisa izibhedlela kuzabelo zonke kugoqela ke kundawo ezifana lakuchundura, Mafindifindi, Mukarati, Rushinga, Binga, Urungwe lezinye indawo, njalo bethuthukisa le misebenzi yokutholisa amanzi kundawana ezinje ngezikhathi eziningi zesemba lezibholane. Betholisa njalo amandla kagesi kugoqela lawesola phakathi kokunye ngenhloso yokuthuthukisa le misebenzi ukuba uzulu efinyelele ezempilakahle lula. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Bayathandabuza abanye abantu abeZimbabwe ukubana kungaba lenguquko kwezomnotho, ezombusazwe, ezemisebenzi lokutholakala kwamandla kagesi ngomnyaka ozayo oka-2023. Abake sebandleni elezano PF bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula impilo kaZulu. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko eZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubunzima buzaqhubeka bukhula phakathi kwabantu, indlala izabilokhu ikhona, ubuyanga buqhubeka busiya phambili, imisebenzi izabilokhu ingekho, abasebenzi bazabilokhu behola imali encane, imali emabhenki izabilokhu ishoda ingatholakali, imizila ilokhu isanda ikhula yalabo badinga ukuthi bazuze imali yabo ehlala emabhenki. Kuzabe kulokhu kungatholakali imali yokuthenga ukudla kalula, kudla kuzaqhubeka kudula ngokuba kazikho impawu eziveza ukuthi uhulumende angaba lecebo lokulungisa zona lezi nkinga esizibone ngo-2021, ngo-2020, ngo-2022 lasemuva le. Lokhu ziqhubeke njalo ngoba kakulacebo lokuzilungisa.
Uthi akusoze kulungiswe uhlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Amagesi azaqhubeka elokhe engatholakali ngendlela efaneleyo, kuyafana le-fuel ngokunjalo. Zona lezo zinto nxa zikhwela amafutha ezimota kukhwela legesi, kusho khona ukuthi izinto zizakhwela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo.
Inkinga zika-2022 sizachaphalazo. Kuzabe kulokhu kuloduko logesi, so sithethe uZulu uzafanele adinge indlela zokupheka, kumbe usebenzisa umoya igas, kumbe abanye basebenzisa amalahle. Kodwa hathi ngibona ngathi mina udubo lwa gesi asuzilophele, kuzafanele kube lezi ndlela ezimbalwa ezokuthi amaZimbabweans alumisise izimpilo zabo. Ngoba ukuba lokhu bekhangelele kuZanu PF, uhulumende kaZanu PF, gala macebo okulungisisa udubo lwethu. Kunje kathesi nje amafactory amaningi avalwayo angibone ezavulwa ngoba uhlupho lwemali yangaphandle i-foreign currency alukalungisiswa. Imisebenzi ilokhe isilelwa abantwana abaningi abavela ema-university kabakazuza umsebenzi. Sizwa kuthiwa khona uhulumende ukhuluma ngowamamayini ngokwemigwaqo, kodwa imisebenzi yakhona imisebenzi evele ikhona kayincedi lutho.
So ungenya uthi akulalutho olubambekayo oluzakwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Loba kuthiwa khona kulo khetho umnumzana Mnangagwa uyabe lokhu ethembisa kuzahlala kulo hlupho lwemisebenzi, ukusilelwa kwegesi, lezi hlahla zizaganyulwa, abantu bedinga indlela sokuzuza umlilo wokuphela.
Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uvumelana laye.
UZulu ananzele ukuthi kumnyama esibuya khona, njalo kumnyama la esiya khona phakathi kombuso weZanu-PF. Kule mthethwanyana efakwa libandla leZanu-PF ukuncindezela abantu elawuqala elibizwa yi-Patriotic Bill, lenye ethiwa yi-Private Voluntary Organizations Bill. IZANU izama ukuncindezela abantu ukuthi amalungelo wabo angafezeki.
UNdlovu uthi ibandla elibusayo lifuna ukubusa amadonki aze amele impondo.
IZANU-PF ikhangelele ukuthi ihlale isembusweni, ayilanele lamalungelo lokuthuthukisa ilizwe. Inkinga ezaba khona kakhulu ngeyokuthi kuzoba lodlakela olukhulu kakhulu kwi-election ezayo, ngoba uMnangagwa ufuna ukuqhubeka ebusa. Kodwa ayisikho kodwa lokho, ngoba yena engabuza uzafuna ukuthiyela omunye owezana.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZanu-PF uthi uhulumende uzakwenzela uZulu akuthembise lo nyaka.
Kunengi esikukhanele ukubana ayikube sezandleni zethu, njalo kusifikele. Ikakhulu sikhangela izithembiso ezaba khona kuhulumende ukuthi umgwaqo ovelela eBedbridge Bulawayo Victoria Falls uzaba umgwaqo ozawuthi ukusetshenzwa. Ngezinye zezikhangelelo esizikhangeleyo ukuthi sizathi ukuqhubeka ngomnyaka ka-2023 kube lokuhamba okuhle ebantwini abaye bevelela eGoli besiya kuBulawayo Victoria Falls. Siphinde futhi njalo sikhangele ukuthi kwezamagetsi lapha uhulumende uzaphathisa kakhulu ukuthi abone ukuthi abantu bathola umlilo wamagetsi.
Unkomo uthi okunye kumele uZulu ezenzele.
Kulabo abanye abakwanisa ukuthi babe lemali zokufaka amasola, yiyo kuphela indlela esiyibona ukuthi isikhathi ingasincedisa ezintweni eziningi. Kubana sisebenzise amandla kasola ukufaka amasola ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo lapho kusetshenziswa khona amagetsi.
Ele Zimbabwe likhangelele ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu kumnyaka ozayo. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani elizweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoKip Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela muva okwenzakale kulomnyaka ka-2022 esesiwugqiba liviki kwezombusazwe, kwezomnotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezinye inhlangothi zempilo. U-D-Connection, uhlelo olwe-Live Talk lilo Ivan Ziminga. Singekehlukane zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Abakomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-preliminary delimitation report. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane zabantu zihambile eKhisimusini abakade behlala kwele Botswana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.